So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumile ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalapha yabo.
Uzathola futhi bona abantu abajonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona abalitshwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye lomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalaphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi singakaqedi. Angithi sile 4 stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye sengaphinde ekhale ethi yayesishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination enziwe lonyaka i-CCC into yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo ukusala besebenzise ubaba uWestman bemngcolisa ubaba uWestman asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sisiyekele izanu isikolotha sisibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members ze party. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominator, njalo abanominatwa iparty banominatwa ngisho la civil society, ama stakeholders, residents association, lama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakobulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethane, ngoba thina asila mhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asichumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, nje lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina singaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residence Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Welshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi uProf Welshman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP. Eqinisweni ngathi ngikhalisa ukubala ngasendanzeli kwakumhlanga, ngiyakhumbula ngibalinde kwakumhlanga 1 April ngaziyo ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi-Fool's Day. Ngawuthani ngakuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi-Fool's Day sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko iyimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukubana bagcwalise, ungananzelela, senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu, kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abatho njalo, singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona balithwana abakukhuluma khonoko. Kuyabe kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube, lami bangcolise labanye abantu abaninginingi. Ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu, and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye, bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hhayi abantu bakukhuluma, kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzibacasele kakhulu, abantu bazabona hhayi leli qiniso leli ngamanga, abantu bakhangele okwenzakalayo. So-ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngokwami vela kulilalisi ngaphandle kwengubo lokwana, ngizilayela sibili ngichelisile, ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasuza kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo, esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuyazokhetha umbazo nominate umbazoqamba mana sendlo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament abafisa babe ngo senator abafisa bangena kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kanti ube endawo ezilutshwane ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukubanababhamayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo luluhlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo phela abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla leZanu PF yena obesemkhosini weIndependence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abazuze bekwanisa ukubusa lapho ingakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyabaunderstand nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation khathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipa sezakhitshwa abantu bale freedom of worship bale freedom of association abantu bale freedom of gathering abantu bayavunyelwa ukubuthana bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe thina sibuswe ngamanye amazwe thina sisithi sesizibusa lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesupporta khonokho so asoze sikulalele asoze sibalandele likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume kodwa ubaba umnankakho uthi no to violence no to human rights abuses uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe so lokhu okusokubolekwa ngama opposition parties bethatha okuvela kuma western countries sithi hatch umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni sithi hatshi phansi lakho asibeni nomoya okuyanga nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanza leli langa njalo ungathini ngalo kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi
yebo mbe ngikhona ku-independence celebration ngihambe enyama endlovu under imguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga. Ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike message yomongameli owelizwe sifika lapha esikhona okwakhathesi. Umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othiwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF obeqoqa icingweni loSthande Mkhile Mhlanga we Studio 7 esenyameni Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulo wesilisa uganyulwe ngehloka izigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobobilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7 ninjani? Iyabingelela insizwa yabanzi le elubani Bobo wathi Mavikanen Village, insizwa kwaNcube, igama uNkotinos Ncube ninangithi. Laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi celebrate independence kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyicelebrata, ayikho indoda independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Bakwe Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbana, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo sikwasuthi uhlala othukiye marab. Umqondisi moyo upresident wethu lo uyazufe ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asijiki, sivoteli dina umuntu wempumala, abasekeli thina. Basekele straight yomlama umzwile xhanqatha ulimo. Hhayi, wena ungakhuluma kulo msobho ke wazozoxhanqatha ulimo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyase sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke. Ikho uyabona khona usesiserious.
Okay, maStudio 7 sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakazela lezi ndaba nakodwa engakwaziwa kithi kube iqiniso sileli khunya khona yonke nalo into enani. Hhayi, noma ukuthi wasikhuluma zethu kabi ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu kulekhumbi ezingaqondanga noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi. But njengoba lelizwe lifileli nje kutho ukuthi umuthi wezane ngikupha abantu imali besuthi namayithi lakakhulumayo laphana dalibe ngizama gama amagama abo la abantu lanzinti sebayazikhona ukuwabiza eplaza yasidlaphi zama siyabiza iqiniso lo hayi kabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje. So yini kona uyabuza hamba kuphi siya ku-Independence uma kula mgwaqo akula lutho olukhona suke eplamthi lapha eplamthi siya kuyihamba 1.5 hours sihambe 5 hours indlela isala. ukuhambisa umufi. So into zenezizima zenezizikhulunywa kona. Inxa yabantu abadlaboda nje izweni bakithi. Akukula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwa avalwa nje. Izinto akuyirayithi ukuthini. Ubuye la uyabheda uthi yena ye amazwi apheshe yabona siqhuba kade dazwaye bekhuluma. Usunjalo usuthi usuthi imali zabantu zenezizitshontshwayo umalume wabo uyabanika upresident uyabona. Uyabheda kona lo upresident lo ekhuluma istori zakhe ezingazwakaliyo. Ethi kafuna umsindo ngoba sowabulala abantu abaninga ngithi. Kabe ezoqolisa ematebele ndilihluka nedotile aloko ekhuluma. Kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye. Ukhona uyaphila msi. Ungabe wafa yena wasala ngithi. Kaqolisa abantu velile ukuze niyonke yayikhitshwa nguyiamlea azomgaba wayikhipha ni. Ngiyabonga.
Ake sibonge, ake sibonge, ake sibonge Studio 7. Sibonge indaba ezimnandi nisithumelele zona. Hawu siyazizwa zimnandi ngeindependence. Hawu kuhle kakhulu. Esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje. Hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha, hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu. Hayi khona abakwenzile impela okuningi. Hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile, hayi bakwenzile khona. Kungayisiki ukuthi thina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungena umuntu weZimbabwe. Yena sesize sithatha njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezano. So ke ngithi hayi ngokutshontsha impela izwe balibulela belungu babengcono kakhulu kunabo. Noma besisho besithi hayi bafaka ikhiye ukuthi hayi America ingakwanisa ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko kusijabulisayo. Siyabonga kuleyo ndawo ngoJD. Hayi siyayizwa into abayishoyo, sibonga indaba ezimnandi enisithulela zona Studio 7. Siyabonga, 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 siyabonga. Sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo, hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha. Kuyini abakwenzile? Abantu bayahlupheka bagcwele amazwe wonke. Kuyini abakwenzile? Akunamgwaqo.
Studio 7 njani litshona njani badala? Hayi thina siyatshona. And okhuluma ngosifana ngolobusafa into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe kawule labo Joseph Chuma labo Malaki. Kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe. Ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili. And ngakho ukuthi iqiniso amanga ngaya aya aphumelelisa ngeZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona. Ngoba angazi ukuthi sure ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani. Into yokuqala sithi kumele bayibheke ogawule bonke labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo. Yena umnangagwa ayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe phethe olukhokta wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba ekhangela umumo khona lokuntu umumo onjani. Abantu abasapotia umbuso kamnanga kamnabanga mangabisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana mamuntu utshela iqiniso uyazinuka amakhwapho yalungisa ngeke ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphanswa kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasozo waphinda wafalunga futhi umnanga angayelelokhe busibizo laseZimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi. Yikho kusuka kusekusibulalela izindlela enkulu kakhulu uma abantu bazama ukuthi bazungise kulokho nyabo angakhuluma kakhulu.
Studio 7, Studio 7 njani? Bulisa njalo ngiphinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdivale. Mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdivale ngoba uNdivale aso opposition efanayo lekaMalema. UMalema i-EFF ekwazi ukuchallenger i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha. Uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso. Kodwa le kaNdivale le ekhotha yeyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdivale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF. Ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdivale. Okwamanje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain. Ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right kodwa uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo obona ukuthi kungagwani komuntu khonokho.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden lo Trump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye kuTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo, abazifunayo, ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo-Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza. So nezizukuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasosi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amaRepublic amademocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Todo. Él es de John Fulegate. Él es de la sexta.
John vuli gate hayi tina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.